soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 19 kumpandulo 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asozube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho okuvimbele ukuthi amakhomishini la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zamakhomishini umsebenzi bawuthathe ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekhomishini entsha ezawamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla.
Ngiyakwanisa ukuthengisa 15 bills. Kuyangisiza. Andabona into ezi-seasonal, but into enjengama-bills lama-handbag akukho seasonal. Mangabe ngithengise 20 pills.
Uhlelo olusekelwa nguhulumende weMelika soluncede amantombazana afika 1,200,000 eZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi sebelahle ithemba kwezombusazwe eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ekhomishini entsha ezawamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluze ngabezomvikela abagoqela amapolisa lamabutho eZimbabwe Independence Complaints Commission afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Abanye besithi ababoni ikhomishini le iqhuba umsebenzi ngemfanelo, bathi insolo yabo iphezu komgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Webster Jinamora wayengumahluleli we-High Court owajiya isikhundla lesi ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Basola njalo umnumzana Oliver Mandipaka olilunga lezanupf njalo wake waba ngusikomiti wamapholisa. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi abasola ukuba khona kwababili laba kulikhomishini balahlekile. Amanye amalunga ekhomishini le ngumnumzana Andrew Mataruse ongudokotela lonkosikazi Elizabeth Luzate oligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba untukameni komo weStudio 7 uqoqele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Le commission iqhakatheke kakhulu ngoba iyadingakala ngenxa yokuthi kulamalungelo abhalwe kusisekelo sombuso, kutsho khona njalo ukuthi asengephulwa lawo malungelo ekusebenzeni kwalabo abangamapholisa kumbe endlela thizeni abalamandla okusebenzisa izikhali emsebenzini wabo, amandla okubopha, amandla okwenza lokhu lalokhuyana. Ngakho i-commission le inceda ngokuthi ikwazi ukuthi abantu bafinyeleliswe izikhalazo zabo kuyo, ikwazi ukuthi ilandelele lokho abantu abakhalaza ngakho bese kulungisiswa.
Ungathini ngokuba khona kule khomishini kukaMandipaka?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu nxa sebengene ezihlalweni bahlukane lalokho akade beyikho bengakangeni esihlalweni, balandele umthetho othi kumele bazimele, bangasebenzeli ibandla thizeni, bangasebenzeli labo abangabe befisa ukuthi bavimbele lokho okuyabe kufunwa ngabantu. Ngakho-ke nxa umuntu esengene esihlalweni kungakhathalekile ukuthi ube kusiphi isihlalo, kumele ahlukane lalokho akade yikho khona. Kuba kuhle yebo kambe ukuthi kukhethwa abantu abazathi nxa besezihlalweni abantu bangacabangela ukuthi kungenzeka njengoba yena esohlangothini loliyana luvaleleke lokho akufunayo ngenxa yokuthi laba ababona laphana babonakala behamba lecele elithile kumbe wake wababona behamba lecele elithile. Ngakho-ke kungumthwalo kibo laba asebefakiwe ezihlalweni ukuthi babone ukuthi ukusebenza kwabo asoze kube yilokhuyana okuza kwenza ukuthi abantu bacabange ukuthi basebenzela bandla elithize, kumbe ukuthi asoze bawukhuthalele umsebenzi lo ngoba bake baba ngamapholisa kumbe okunye okunjalo.
Abanye bathi amakhomishini avele ekhona akaqhubi kuhle umsebenzi, le ubona isebenza ngendlela ehlukileyo yini?
Asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho okuvimbele ukuthi amakhomishini la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zamakhomishini umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo, baphiwe ibudget yokusebenza, baphiwe ithuba lokusebenza, kungabi khona ukubavimbelayo emsebenzini wabo. Kungakhathalekile ukuthi ikhomishini yakhona ibizwane ngeyani njalo. Iyakwazi ukusebenza uma ingaphiwa amandla onke lakho konke kudingayo ukuthi isebenze, njalo ilabantu abafanele ukuthi basebenze njalo beyuthanda umsebenzi. Kodwa nxa abantu bekhona bengawuthandi umsebenzi, ingaphiwanga ibhajethi, iyaphelela endleleni nje kube yinkulumo yokuthi yake yaba khona ingenzanga lutho.
UMnumzana Evikela Ncube yingcwethi kwezombusazwe bexoxa ecingweni lontukameni Gomo weStudio 7 ekobulawayo. Lanxa impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, amantombazana amaningi athi asethole indlela zokuziphilisa lokuphandela izimuli ngemva kokufundiswa imisebenzi yezandla phansi kohlelo lukahulumente weMelika uLetdreams, kubika uNgqwele Dube.
Amaphupha abasakhulayo abaningi aphelela eboyeni njengesithukuthuku zenja kuleli ngenxa yokutshabalala komnotho. Kodwa uhlelo lweDreams okuyisinciphiso somusho othi Determined, Resilient, Empowered, Ace Free, Mentored and Safe soluvezile amaphupha amantombazana amaningi ngokuwafundisa imisebenzi yezandla ehlukeneyo efana nokuthunga, ukupheka, ukweluka inwele kanye lokwemba amatshe aligugu. Omunye wabahlonyiswe yilolu hlelo nguNicholas Vanda oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 22. Ngemva kokufundela ukuthunga impahla ngezikhumba, uNicole usungule ibhizinisi lakhe lokuthunga izicathulo esebenzela emkambo omkhulu wabenza umsebenzi ofanayo eBulawayo leRadiasta.
Uyakwanisa ukuthengisa 15 bales kuya ngesizini. Andabona into ezisizinali, but into ezingamabels lama-handbag akukho sizinali. Uma ngabe ngithengise 20 pairs with imali, I can sustain like day to day needs. I can pay rent, I can buy food, I can pay for my kid school.
UKhuseho Mlawuzi laye ngontombazana oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 22, futhi ufundele ukuthunga impahla yezikhumba njengoNicole. UKhuseho uthi usesenelisa ukuphandela umndeni wakhe esebenzisa imali ayithola ekuthengiseni yakuthungayo.
Yeah, it really isinjile impilo yami because now angisadingi imali ngokuthi maybe ngilale nomuntu khona ezonginika imali, and ngesimo sasekhaya sitshintshile because now sengikhona ukuthi ngingaba le mali, angisadependi on someone else.
Omunye njalo wabathole usizo phansi kohlelo lweDreams uHlanzekile Ncube owafundela ukwemba eZimbabwe School of Mines koBulawayo. Yena uthi lanxa engakatholi umsebenzi okwamanje uziphilisa ngokugebha igolidi ezimele.
Umsebenzi yangikhona awutholakali la ama-mines akhona, but like khona lokhu kwamakhorokozane siyahamba siyogebha then sesihambisa kuhamamili just like that sesibamba khona lokhu ukuthi lami ngithengisebhaya ngiyakufana.
Uhlelo lweDreams lusungulwe nguhulumende weMelika ngo-2015 ngenjongo yokuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela kugciwane lengculaza lokuthola indlela zokuziphilisa ezifana lamabhizimisi amancane. UNicole uthi phezu kokufundela ukuthunga, uhlelo lolu lwamfundisa indlela zokuzivikela kumkhuhlane emacansini.
IDreams yona yasifundisa nge-HIV prevention, yabona o-PrEP labo-PEP, difference between PrEP le-PEP, lokuthi how do we reduce ama-risk okuthi sibe le-HIV.
Umqondisi wogatsha lweMelika olubona ngokuphathisa abaswelayo emhlabeni jikelele njalo okuyilo oluqhuba uhlelo lweDreams olwe-United States Agency for International Development, USAID, eZimbabwe, unkosikazi Janine Davis utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenzise izigidi zamadola eMelika ezingamakhulu amathathu 300 million ukuthuthukisa amantombazana eZimbabwe aphezu kwesigidi 1 million aleminyaka ephakathi kwelitshumi lanhlanu 15 kusiya kwengamashumi amabili lane 24 phansi kwalolu hlelo kusukela lusungulwa ngo-2015. nyakenye lolu hlelo lufinyelele amankazana adlula inkulungwane ezingamachuma esikhombisa 70,600 labafana abaphose babe zinkulungwane ezingamachuma esithupha 57,000 befundiswa ngokujulileyo ngezocansi kanye nokuzivikela emikhuhlaneni. Lonyaka unkosikazi Davis uthi sebesebenzise amadola emelika phezu kwamachumi amathathu lantathu 33.9 million. Uhlelo lwe-DREAMS bebambisane logatsha lwe-United States Center for Disease Control and Prevention, CDC. Uthi njalo ezigabeni zeZimbabwe lapho kulohlelo lwe-DREAMS sebehlise ingozi yokuthelelwa kwamantombazane igciwane le-HIV ngesilinganiso samachumi amane lane ekhulwini 44%. Uhulumende weMelika uqhuba uhlelo lolu kwamanye amazwe agoqela eSwatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Botswana, Haiti, Rwanda, Namibia, neSouth Sudan. Iviki umeli weMelika eZimbabwe, Ambassador Pamela Tremont, uza kwethekelela kobulawayo ukuze bona inhlelo eziqhutshwa lilizwe lakhe eziphathisa uZulu. Imele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hizi zalani zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezilahlekelwe lithemba lonke ekuthini amabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe kule nguquko angayiletha ezalungisa ezombusazwe ezomnotho lezenhlalo kaZulu. Utuso Kumalo usipa loludaba ese Johannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi ubugovu, ubuthengisi, ukuthanda imali, ukubanga izikhundla, ubugwala nobumenemene sekwabulele kwaqeda du amabandla ezombusazwe aphikisayo kwangasali ngitsho lodokozana lwethemba lokuthi angabuya avuke. Iningi lithi ingxabangxoza esebandleni le-Citizens Coalition for Change ikhombisa sobala ukuthi kumabandla aphikisayo sekugcwele amaganyana angela ngitsho lenhlasi yonembeza. Abanye bathi lamanye ngeke kuvele kusakhulunywa ngawo njengoba sehluleka ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okukodwa ePhalamende. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gladman Mkhwebu uthi ukubuya kwenguquko eZimbabwe sekusezandleni zikaMbelinqangi njengoba emabandleni aphikisayo sekusele nje ukhakhayi olungethusi ngitsho lenyoni.
Alisekho ithemba lokuthi ungathemba amaqembu aphikisayo eZimbabwe ukuthi engaletha utshintsho. Sibeyeza lapha bengabantu impela ukuthi hayi ngathi sisephejini eli-1 sizalwela utshintsho. Only to find that ekugcineni emuva backdoor yibo abantu abangathi bama-deploys ezana. Baza nje kithi kuzofuna ama-vote just to confuse ama-vote bethathi bayabisele ekuqembeli ibusayo. So as long bona besidla, hayi abalankinga lakho.
Kodwa ke amabandla aphikisayo lawo abuyisela lezi ngqobe kuzizalwane zeZimbabwe leze. Obona ngokuqoqwa kwelihlelo zebandla le-The Patriotic Front, uMnumzana Mxolisi Ncube uthi abasola abanye laba kufuze bazibuze ukuthi bona benzani ukuletha linkululeko abayifunayo.
Zakhuluma ngento eyenzakale eKenya. Abantu baseKenya bathe enough is enough, sesifuna ukuthi izinto zenzakale ngendlela ethile. Basukuma benza lokho abade bekufuna. Ezinye izinto sizibonile zihlehliswa nguhulumende. Kungakho abantu beZimbabwe into yokuqala kumele babeyazi ukuthi amandla akibo, bese befaka umuntu bethi sikhokhelele kulokhu.
Unobhala jikelele webandla lezaphu uMnumzana Mthulisi Hanana uthi abakhona nayo laba nxa bengasukuma baphatheke kwezombusazwe izinto zizaguquka.
Abantu ngababhalise ukuvota bangalungiselele ukuya khona eZimbabwe lapho kuvotwa khona.
Obengumgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa uMnumzana Thusi Ndlovu Utuhlupho olukhulu ababhekane lalo ukuthi balisana lohulumende osephenduke waba liginyambila elisemnyango wobhalu olugcwele imbila.
Uma ulwa nombuso ofana nawo lo esilwisana nawo kuba nzima ngoba abantu bakhona basisebenzisa amasoja, basisebenzisa amaphoyisa nani imishini kahulumeni. Abanamandla laba bantu. Uwabuchamisa uyabuya uza nenhlelo ezinzima kakhulu ezizokhipha izana.
Kodwa ke ophile ngesikhathi senkululeko waphatheka laye ekukhululeni ilizwe leZimbabwe uthi sezilahlekile injongo zomzabalazo kunkokheli zamabandla aphikisayo.
The leaders omunye nomunye usebenzela isisu sakhe, nama opposition usebenzela isisu sakhe. Imoto ehamba nomuntu osebenzela i-ruling party oku cabinet kuna the same. Akasahlali nabantu, usesukile manje, usehlala emasababini. Onkomo bebephila nabantu, omgabe bebephila nabantu emakhaya, nabo sithole bebephila nabantu.
Abanye bathi ukuzalungisa isimo elizweni ukuthi lalabo ababalekele kwamanye amazwe labo baphenduke ekhaya kuyencediswana ukuletha inguquko abayikhalelayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sikhangele lezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-European Union usunike ele-Ukraine izigidiphozi ezingamakhulu amabili amadola, $180 million, yokulungisa izitiji zikagesi ezabhonjwa ngele-Russia. Phakathi kwemali le, enye yileyo yathuthunelwa ele-Russia ngumanyano lo yayisemazweni athiyeneyo. Lokhu kubizwa ngabezindaba abe-Reuters. Abakunhlanganiso ye-Commonwealth elungiselela umhlangano omkhulu ozakwenziwa kunyanga ezayo bathi kumele leBritani lihlawule amazwe akuzwekazi le-Afrika kulandela ukugqilazwa kwabantu abaningi babebanjwa ngamandla okuba besebenze okungelambadalo elizweni leli. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba leBritani lilakho ukunika impendulo ejulileyo amazwe akhonona ngodaba lokugqilazwa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Impumela yocwaningo lwenhlanganiso ezehlukeneyo oluphenya ukuthi ngubani onganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka olokudinga umongameli weMelika iveza ukuba abancintisanayo uMnumzana Donald Trump webandla le-Republican Party lonkosazana Kamala Harris we-Democratic Party baphosa babe ngojiki lobhanqa ngoba bajiyana ngemicijo emilutshwane. Ukucubungula lolu daba osithandekile emhlangano we-Studio 7 uqale ngokubuza uMnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula zombusazo ezimeleyo ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xaxaku.
Kufiphele kakhulu ukusho ukuthi kuzokwenzekani. Kufiphele kakhulu ngoba uma ngabe kuwukuthi namhlanje lona ephakama kusasa esehla kuphakama loyana, akukho lula ukuthi singatsho ukuthi ekugcineni onguyena yena ozalunqoba ukhetho lolu ngubani. Kuyasibuyisela emuva kumncintiswano owaba khona phakathi kwakhe uDonald Trump no Nkosikazi uHillary Clinton, lapho esabona umncintiswano nawo usondelene ngalendlela. Kodwa ke izikhathi eziningi loyana umama wayekahambe phambili, kodwa ekugcineni sambona uDonald Trump elinqoba ukhetho. Singatsho sithi isimo esase-America asifani nesamazwe amaningi. Esamazwe amaningi osethole amavoti amaningi usenqobile okhethweni, kodwa kusystemu yase-America akunjalo. Yilapho okwenza ukuthi kube nzima khona kakhulu ukuthi kuxaguleke ukuthi ekugcineni kosuku uma umncintiswano unje ngubani ongase alunqobe ukhetho. Singabona umama uKamla enqoba engenzi balo zabantu ezizamvotela kodwa ahluleke uma sekuza kule eyinye isystem eyiyona naye eqhakatheke kakhulu ukuthi kuqunywe ukuthi ngubani olunqobileyo ukhetho kusemnyama ukusho kodwa ke singakuthiya ezandleni zabo abantu baseAmerica nezandleni zabo laba bobabili abancintisayo ukuthi kulezi insuku ezincane esezisele ezifutshwane esezisele ngubani ongaphosa amagalelo amakhulu angenza ukuthi sibone isimo sesishintsha kakhulu sesivuna oyedwa wabo kodwa uma kuzohamba ngalendlela kuze kuyofika mhla wokhetho akuzukubalula ukuthi sibone ukuthi ngubani kahle kahle uzalunqoba ukhetho phakathi kwalaba babili.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi icungula zombusazwe ubekhuluma ezimele ubexoxa ecungweni losithandekile mhlanga kwestudio 7 esejohannesburg kwele-South Africa. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change asehlale phose inyanga ezintathu evalelwe e-remand prison kulandela ukubotshwa kwabo esemhlanganweni eHarare wokuthakazelela usuku lwe-Day of the African Child. Amalunga la akuqela umnumzana Jameson Timba, umkhokheli welinye lamacele le-CCC. Kusenjalo amagqwetha lentathelo ezindaba bathi bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi sonke nxa besemthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Guda Msanka okunhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe, lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Msanka usungula lingxoxo.
Wonke umuntu ngabotshwa elizweni akukhathalekile ukubana icala lakhe ngelinjani, kumbe ubulele umuntu, kumbe yi-cyberbullying, kumbe utholakale njengalowo bebutheni ongekho emthethweni, kuphela nxa kuyikuthi i-court ithwele ukubana abantu laba abalacala. Wafakwa sobala kuvela kumaloyazi ukubana hayi icala abalenzileyo in fact akulacala abalenzileyo, yikho ukuthi iphele ngezinye indlela. Iyaphela njalo ngokuhamba kwabo entolongweni sebegqitshe sebekuthiwa hatshi sesilithwele ukuthi lilomlando okubana libelisenza okungafaneleyo behambe entolongweni. So yikho ukuphela kwezindaba. Okwakhathesi kukhanya basayenza lokho, sisamelele njengelizwe ukubana sizwe ukuthi ama-judge athini.
Baba Mlalazi, nantho kudaba khonapho ke, ubona njani khonokho?
Akusimangalisi lokho ukuthi kube lalaba bavalelweyo ngenxa yokubana baphikisana lohulumende kumbe kababonisani lohulumende. Into evele ihlala isenzakala kusukela ngo-1983. Uzakhumbula ukuthi uLookout Masuku, Dumiso Dabengwa, babo bavalelwa bengelacala lanxa i-court isithe hayi abantu labo kabakhitshwe. So i-continuation yokuzama ukusilensa abantu abaphikisana lohulumende kusukela nini lanini. Ngikhumbuza uMsanga ukuthi akula ngitsho lo yedwa kubo bonke hundreds of people asebabotshwayo bebotshelwa icala elinjengaleli elibotshelwe labo oseke wakhonvictwa yi-competent court ukuthi hayi lo lecala kahambe sibayehlala e-court ngoba ayehlala ejele ngoba bebehlangene okungekho emthethweni, akula ngisho yedwa. So it is unfortunate ukuthi uhulumende angazi ukuthi wesabani yena lamandla amangaka ezivusele ephalamenti kuhulumende eleziki lakhe esenza yonke into ayenzayo ukubana laba abantu aba-innocent abalelungelo lokuthi bahlangane njengamaZimbabweans why beqhubeka belokhu bebotshwa? Abantu abanjabo ngarivume bake babotshwa before akulacala, khathesi bambopha akula i-abuse inje yomthetho lemthethwandaba.
Yes, yakuza kakhulu Mlalazi. Impendule khonapho baba Msaka.
into engibonayo kuloko akukhulumeyo yikubana uyavuma ukuthi abantu babe fika e-court amajaji ethi abala macala. Lokho kutshengisela ukubana kule separation of powers kujudiciary yethu le-legislation yethu. Abazomthethwandaba lalaba abanjani abaphezulu. Kutsho ukuthi asinike nini ama-court njengoba yena sevumela ukuthi ngama-competent court, asiwanike nini ithuba elokuthi behleluze njalo bebone indaba leyi ukubana abantu laba balecala na kumbe abalacala. Uhulumende akasoze ehlale eyekele izigcilamquba, eyekele abantu abafuna ukuthi belethe ungazwanani elizweni behamba nje scot free, ngoba kulabanye abake babotshwa bakhitshwa babotshwa bakhitshwa. Hhathi uhulumende uyenza umsebenzi wawo, amapolisa ayenza umsebenzi wawo.
Ye baba mnalazi gqiba ngamaphitshane kula
uhlupho esilalo umsanka ngenxa yokuthi ubo ukuloleyana uhlangothi olungale yikubana amapolisa a-abuser umthetho. Kube sokusiba le state esingama-prosecutors esihlala sifuna ukuphushela ukuthi abantu bahanjiswe ejele lanxa kuclear ukuthi gabala macala. Kulama cases amaningi esihlala siwabona amacala njengabo Hopewell abagcina bephumile ukuthi uyabutheliwe i-court ukuthi umthetho nje kawusekho, kodwa ithole ipolisa eliyi-activist yezanu lifuna ukuthi liwusebenzise komunye umuntu. Unfortunately yikho okwenzakalayo, ndomsanka are not affected ngakho because bakuzanu PF. Akutsho ukuthi abantu bezanu PF kabahlangani bona, bayahlangana but umthetho u-applywa ngendlela ezihlukeneyo ngoba instead yokuthi sibe le police commission professional police service professional si phakathi kwamapolisa silama activist awezanu afuna ukuthi ancindezele abantu esebenzisa umthetho, which is very unfortunate. Silama prosecutors amanye athathwe emapoliseni ayeba ngama prosecutors abangama activist, which is problematic. Yikho namhlanje silalolu hlupho ukuthi kunabantu abahlala bekhala nje nsuku nxa kathi ibandla libusayo lile support why lizama ukuvimbela amanye amabandla ukuthi akhankase.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe lo mnumzana Gula Msaka okuhlanganiswa edlelana lebandla lezanu PF eForever Associates Zimbabwe bexoxa le Studio 7. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona le WhatsApp.
Kati manje yena umnankaka ube ngaphi nxa indizamshina iwe engekho yena bekumele akade yona? Ube ngaphi uhambe ngani emhlanganweni ngoba emhlanganweni ufikile? Hhayi laba abantu bezana bangabodlala ngengqondo zethu sibadala thina for into lezi. Ayikho nje isitori sabo abasenzayo la. So bayambula uzokuya. Laba abasengezo bakhola lo kuthiwa usengezo lalo kuthiwa ngukhaliphani sebeyaxosha manje ke laba ababruka bakathizi ngoba sebethole imali. Imali ephele kasuke ephathi akuzela two plus bayithengisela izanu p f usengezo lo khaliphani ngathosuka sebebona leyo mali okuthiwa ngephathi yikho sebexosha labo mthwe. Alright babaxoshe labo bayizithupho kustereki. Alright babaxoshe bayidle kodwa imali. So mali yephathi le ibonus yabo sengezo abanikeza izanu p f i-2/3 majority le esinayo kathesi sebefuna ukuyitshintsha imithetho ngokuthanda kwabo bathengiselwa ngusengezo ukhaliphani izihlalo zonke lezo.
Siyabingelela siyabonga Studio 7 kodwa lokho esidana kakhulu ngoba kade sacela ukuthi news zethu abantu azengeza isikhathi kunokufakwa ezinye zisebuseni ukuthi abantu ukwazi ukuphawula kuto ngabe kuningi sicala lokho. Akula manzi somiso indlala ingaka izanu vele ayisiwu phathi yabantu nje ibambe abantu ngonoxhaka. So kutho ukuthi siyalungisela ngaphi leyo nto ma inkundla yethu seliyivalile and alichazeli ukuthi izayivula noma vele sikhohlwe nje sithethelayo mazi uba isekhole nkukhu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo njengakhohlwa kulive talk namhla kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa labomama abangabalimi. Singakehlukani sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba. Amalunga ekhomishini entsha ezakwamukela izikhalazo zabantu ababe behlukuluzwe ngabezomvikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli yamasomnangagwa lamuhla ake sizigcoba lapho ohlelo lethu namhlanje oluvalisa umthembo sithemba ukuthi sithube lilale.